Abakubanja leza nupiefu vati kukangele ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana lezi phathamandla zikahulumende weleZimbabwe abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswa okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete noDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. UMnumzana Joseph Chuma webandla leZanu-PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. UChuma uthi inkinga yokuthi abantu baqamba amanga ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Kulabantu asebegijimisa amanga aluhlaza tshoko benze ngento eZimbabwe isibhebha sokutshisa akusahlaleki sokunzima. Hayi, abantu ake sifundele ukwenzithethi and lani njengentatheli izindaba. Ngicela ukuthi kona siyenzele into e-justifiable and fair for Zimbabwe. Ngoba ukuyibulala iziguqe phasi ngamadolo ikubulalela umuntu wonke, ayikubulalela iZanu-PF ngumnangagwa, ibulalela everyone ongweZimbabwe.
Kodwa uMnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, uyakuphikisa lokhu.
Ukuthi sicatshile kuyatshengisela ukuthi kule kukhona okungabanga kuhlela izweni, ngoba kula muntu ongaphongubalekela lapho kule nkaba khona ekudeni. So sile crisis elizweni. Kodwa ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanane. Kodwa kuhle ngapha kuyangisa ihlazo linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane. Okwesibili enithanda ukukuphawula ukuthi kulobunzima ngoba uhulumende wethu ukhiphe i-statement wathi kakula problem eZimbabwe, kula crisis, into ekhona kuthiwa kulama-terrorist, kulama-bad apples, kulama-forces, kulama-dark forces. So angazi ukuthi laba abathunywayo bazenelisa yini ukuthi bazwane lohulumende, ngoba ngiye ngabona izolo abanye kuma-Twitter besithi ubaleka Mbete vele ngubhururu kamnankagwa.
UNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe olandela ezombangazwe uthi kumele ibandla likaJulius Malema kube yilo elingenela kweleZimbabwe, hathi ibandla elibusayo kweleSouth Africa, ele-African National Congress.
Makuzuchaza ukuthi mabebona uhlupho olukhangelane labantu beZimbabwe betho ukuthi hhayi balitho ngeqiniso uhlupho nanje. Akulankinga, yinto okumele yenzakale vele. Kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-PSF yinto engakwazi ukuthi sikhulume iqiniso. Mabe ngathi basuma abantu be-EFF ngo-understand. Kodwa be-ANC, ANC kunini ivikeli uhulumende weZanu-PF bakithi abantu behlupheka benjalo.
UMnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe uyakusekela lokhu.
I-ANC ngeke izilume iyenze anything, iyafana nje njengayiZanu-PF ANC, like into ezifanayo. Akulanto iyotshintsha, bazohamba beyokhuluma indaba yankhulu izophelela emoyeni. Abakho serious ngeZimbabwe, maybe bakholisa ubana amaZimbabweans ebehambe ngakhalayo esebenzela imali engela into imali encane eSouth Africa, bayakholisa nje I think. Ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongabuyi ku-ANC lana uyesekhethe umuntu we-ANC.
Bakhona abathi kumele abantu abahlala eMatabeleland balwele uzibuse wabo, hathi ukuthi bamelele okungenziwa lilizwe leSouth Africa kweleZimbabwe. UMnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe owebandla leMtokazi Republic Party usekela umbono lo.
Ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izwane since 1980 ngene esitulweni. So mina into engizayifisa ukuthi ngitshele abathokazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani, sisebenzele ikithi sithathe ilizwe lethu nje.
Akwaziwa ukuthi uNkosazana Mbete noDokotela Mufamadi bazafika nini kweleZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu. Kodwa uMongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalocacha abaphikisa ongelangqondo.